Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanonoka Wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingani fuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 23 zibandlela 2024. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zenkayi zizonde ziganunwabo kulandela ukwakhiwa kwesithombe sesocial eGugurahundi kwenye ilodge.
Lokhuyana kwenziwa ingqwele nje mayikwehlulile ukuthi yathumela umfana omncane ukuthi kakuhlankare ngempala.
Umanisipala wedolobha leVictoria Falls uqale izolo ukuthengisa izitanda zokwakha izindlu.
Lezi zitendi zalungiselelwa abantu abathola imali encinyane, i-low income bracket, labasebenza imisebenzi yezandla bezisebenzela bengelamaphepha or ama-payslip ngesilungu.
Kodwa ezinye izakhamizi zikhala ngokuthi izitanda lezi ziyadula okokuthi abazenelisa ukuzithenga ngabavela phandle kwaleli dolobho.
Kuzaba lama-personal engagement, umuntu eyenza i-arrangement yakhe yedwa le-councils bezwanane, so bengayisabeli khatshana abazali bethu, abangayisabeli khatshana abana-one, abangayisabeli khatshana abantu abahlali be-Victoria Falls.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zenkayi zizonde ziganunwabo kulandela ukwakhiwa kwesithombe sesocial eGugurahundi kwenye ilodge. Izakhamizi zithi umnini walindawo ovela empumalanga yelizwe waqala walelwa ukwakha lindawo, kodwa kwabonakala abacatshangelwa ukuthi ngabogatsha lwamapholisa ensitha ama-CIO bekhulumisana le-council iqede kwakhiwa lindawo. Ezinye izithombe ezakhiwayo ngesikambuya nehanda losekuruka kubi. Kodwa ukucunule abaningi isithombe sesocha esigqoke impahla yebutho lengwane yohlobo lwebaret ebomvu njengaleyo yayigqokwa ngabebutho leGugurahundi. Inkayi ngezinye zendawo ezahlaselwa kakhulu ngamasocha la ngesikhathi sombhuqazwe. Kodwa abanye bathi isithombe lesi ngesesocha nje elingayisilo leGugurahundi. Asenelisanga ukukhulumisana lomnini walindawo, kodwa asenelise ukuxoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyayibheju likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Udaba lwelodge enkayi luyadanisa, kodwa ludanisa kodwa luyi-reflection yokuthi ilizwe lethu limi njani. Ilizwe lethu lilizwe eligcwele inketabetshalo. We asikafiki kulokho esingathi siyisizwe, we are a nation e-diverse. Olomunye umuntu othi vele lapha khona ucabanga ukuthi laba abanye ukugada amahlombafo. So okwenzakala enkayi kulomuntu ophiwe ilodge, ophiwa indawo, ephiwa ngodlakela ngoba i-council yayingani iyamncitha. Umuntu lo ngemva kwalokho ilodge yakhe kuthiwa ilezithombe ezabombuyane handa ezabogagobi le-social five brigade. Ngilethemba lokuthi okufaka khonokho yindlela yokubonisa abantu bendawo leyo ukuthi silehlulile. Yindawo yokuba lokhuyana okwenziwa ingqwele nje mayikwehlulile ukuthi yathumela umfana omncane ukuthi kakuhlankale ngempala. Isithombe lesingibona ngazathi sibonakaliso sakhonokho.
Manje ngokubona kwakho kungakutshengisani khona lokhu?
Lokhu kuyangitshengisa obala ukuthi umzamo wokuthi kuthiwa sokulungisiswa udaba lweGugurahundi ngohulumende kuyize, ngoba ngabe besi-serious njengelizwe bekulezi into oda kuzuthi abantu bezitshela ukuthi hayi bantu into lezi zisibonakaliso sembali embi dasizo zinto oku encourage ukuthi laloba ngubani laloba ukuthi andenjani njengakwenziwayo after i Germany transit after into ze Holocaust ukuthi kulezinye impahla kulezinye izinkulumo ezatshintshwayo ungakhangela eRwanda kulokhu kwatshintshwa ezinye izinto ukuthi akusela mahutu akusela matutsi bonke nje kuthiwa ngama-Rwandans so lapha eZimbabwe ukuthi siloke sile nkolo zabo madikondo lani lana nje kuyisibonakaliso sokuthi hayi kulabanqobileyo kulabanqotshiweyo endabanqotshiweyo iindaba zabo.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eibheju likaZulu, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umanisipala wedolobho leVictoria Falls uqale izolo ukuthengisa izitanda zokwakha izindlu. Lezi zitanda ezithiwa ngezabampofu bekumele zithengiswe nyakenye kodwa sezithengiswa kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kuyona le iviki. Izitanda lezi ngezendawo ezihlala abaningi ama high density ngesilungu. Sixoxe lo councillor Ephias Mambume ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Liqiniso ukuthi kulezi tende ezithengiswayo eVictoria Falls. Kulezi tende ezingaba phose yi 500. Okwakuqala masingagohlwini ukuthi izitende lezi zadingelwa izizalwa labahlali beVictoria Falls. Lezi zitende zalungiselelwa abantu abathola imali encinyane, i-low income bracket, low income earners, labasebenza imisebenzi yezandla bezisebenzela bengela maphepha o ama payslip ngesilungu. Iningi labantu okufuze bathole lezi stand abalelungelo lokuthola lezi stand abenelisi ukuthola imali engaba yi $3,000 kumbe i $5,000 nxa ufuna i stand e high density kumbe e medium density respectively. Eyafakwa yi council ifakelwa ukubana ibe yisibambiso sokuthola lesi stand.
Manje uZulu yena uyenelisa yini imali le okuthiwa yiyo yokuthenga izitende lezi?
Iningi elabantu elifana labantu elenza imisebenzi yezandla, abathengisa emsika, abathengisa izigodo ezivaziweyo, ontanga, abafelokazi, abahlala esikwahleni, abasebenzela uhulumende, abasebenzela umunicipal wethena lowo, kubenza bengenelisi ukuthi babhadale leyo ntengo efunakalayo ukuthi bathole izitende. So Gande lokhu kusichiya ngapi? Kusichiya esimeni sokuthi izitende lezi bekumele ziphiwe abahlali beVictoria Falls. Kunganani ngomhlobo zicina zithengiselwa abavela kwamanye amadolobho. Bekumele sinike abantu imali okufuze bezibhadale kodwa sibanike isikhathi eside sokuthi babhadale lezo mali. Ngani ngoba idolobho leVictoria Falls okwakathesi alikavuki kusukusela ngesikhathi seCovid.
Lo ke ngukansela Ephias Mambume wedolobho leVictoria Falls. Kunjalo nje izitanda lezi zibikwa zidinga imali yesibambiso kumbe ideposit yamadola eMelika azinkulungwane ezinhlanu US $5,000 kumbe US $3,000 okuyimali engeneliswa ngabaningi. Lokhu kubangele ukuthi abanye besabele ukuthi abalemali enenge abavela phandle kwaleli dolobho yibo abazenelisa ukuzithenga. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eVictoria Falls Combined Residents Association umnumzana Kelvin Moyo.
Inhlanganiso esingakutsho okwakathesi ukuthi izakhamizi zeVictoria Falls kusamele ziyenze ama-applications. Kusitsho ukuthi bona kusamele behambe ekhansilini betsho ukuthi i-stand lezi bayazifuna. Ngani ngoba kule i-advertisement eyavela ecouncil eyayidinga esingathi ngama-objections kumbe abangabuya lezinqumo zokuthi ama-stands lawo angiyathengiswa. But abantu abazange bethengise lathi ubukhokheli asizange sikwenze lokho ngenxa yokuthi abantu babakwazi ukuthi i-stands zizathengiswa ngo around June, July last year. And we see ukuthi from that time, one would expect ukuthi izakhamizi ziyabe ziprepare in order to ukuthi belungiselele inzuzo yabo abazayenza ukuthi bethenge ngayo iStand, bebhadale ngayo iStand. Siyakwazi yebo kambe ukuthi imali le ingabe inkulu, but esikutshoyo yukuthi izakhamizi zeVictoria Falls siyaziloyisa ukuthi zizame ngamandla wonke ukuthi bengayiyekeli ukuya applyela iStand lezi. Ngoba at the end of the day akusoke kumise abanye abantu abangathola amathuba okuthi be-applyele begcine bathola. So yikho esingakutsho kathesi ukuthi asilawo amandla esingawenza kathesi ukuthi simise ukuthi kungathengiswa kwezi-stand. Njalo asiboni kungaba lelinye ithuba elizaba khona ekubuyeni kwesikhathi esingavumelana sibili sithi okakathesi imali leyi iyanele njalo wonke umuntu uselungele ukuthi ezibhadalele lezi-stand. So siyaloyisa lokuxwayisa izakhamizi ukuthi zingayekeli uku-applyela ama-stands lawo.
Manje njengoba kufunakala ama-deposit wona la ama-5,000 bazenelisa njani iningi lingasasebenzi?
Ibhizimusi yayivalwe ngesikhathi se-COVID, but okakathesi engakutsho there has been quite some good developments in terms ye-tourism. And njalo isikhathi abasinikwayo after ukuveta banikwa almost esingathi 6 days, inyanga ezimbili, okuthi abantu kuyabe kusamele bebe bezama ukuthi bebhadale izimali ezinjalo. So engakutsho sibili yikuthi into enjengomhlabathi abantu bathi we should sacrifice ukuthi sizame ngazo zonke indlela ukuthi sizidinge, ngoba iVictoria Falls mfowethu ukuthi ngitshele iqiniso indawo isiphela, okuthi asazi ukuthi amanye ama-stands ayabe ezaphuma nini, asikwazi ezinye indawo ukuthi leyo zingaphuma nini. But awusoze ube ngumhlali weVictoria Falls ongasoke ethole ithuba lokuthi ethole indawo kumbe lapho amele behlale khona kumbe azwatshela khona abazukulu lezi zukulwane. So siyathi abazama ukusacrifisa bezama ukuthi bona behambe be-applyela. Okuzayenziwa ekhansilini antsho bona bavotela abantwana babo ukuthi kulama-policy makers lawo kubaza bayenzela imizamo yokuthi konke abazakwenza as long as sebe-allocative bazakhulumisana. Abantu bengayesabi ukuthi bese besaba izimali lezi ukuthi ama-3,000 ama-5,000 kuzaba lama-personal engagement, umuntu eyenza i-arrangement yakhe yedwa le-council bezwanane. So bengayesabeli ikhatshana abazali bethu, abangayesabeli ikhatshana abanawami, abangayesabeli ikhatshana abantu abahlali be-Victoria Falls.
Lo ke ngumnumzana Kelvin Moyo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eVictoria Falls Combined Residents Association. Ubekhuluma leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls. Okwamanje ngesizwe esivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi abashayeli abahlala duze lalapho okulentuba zomgwaqo ama-toll gates bazakhutshelwa ingxenye yembadalo eyisilinganiso kokulitshumi ekhulwini i-10% kumbadalo abamemele bayikhokhe. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umshayeli owetheswa icala lokuthumba abantwana besikolo seDavid Livingstone eHarare ubesemthethwandaba ngomgqibelo lapho umtshutshisi athe kumele ayehlolwa ingqondo ukuthi kubonakale ukuthi uphelele na engqondweni. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani balandeli be-Studio 7, kunye labasakazi mhlaba wonke jikelele. Ye, ngizwile kwakuchuma lapho uJoseph Shume Jabula elilanxa engaze abe becontesta lo Gift of Stalos Fizzy kube vele ezawina, ngenxa ukucontesta abantu bevele yena ezawina. Lapho kwakuchuma lamanga babo, lamanga chuma, nxa ufuna ukwazi ukuthi zanu ngeke idobheni next kobulawayo, ubuya buza ubaba uSikhanyiso Ndlovu ngabe uyaphila, buza uSithembiso Nyoni baba uzuchinga dube kuti kobulawaya uyineki babuchumangeki zani uyine kobulawaya ulamanga chuma usuncedwe nje ngutshabango ncedwe ngutshabango ufana lomuntu ojabulela umuntu ofika wabamba umuntu wamtshaya amakhala waphumula sesithi yena uwinile besilo ulamanga babuchuma sethithole umuntu ozalibambela lishaye akula kuyina okade uzakwenza babuchuma suzingenela nje ufakwe ngutshabango wena babuchuma kahle kahle ufakwe ngutshabango utshabango bevele ufuna ukungena izano ngoba lowo mama amfakileyo vele ngeke dobhe next ukhangele ukuthi i-CCC yena lowo mama afakwe ngutshabango uyadobha amavoti amangaki uze uthembiso nyoni lochinga ngoba ebabasaphila
nginohlupho lami bakastudio 7 nginabantwana babili bachiwa ngunina ukhulisa iguga kakwanisi lutho nami nginje kangikwanisi lutho imali ukuze ngithole ngithola nzima lokudla khonapha sithwele nzima ngabafana babili bafunda esontala bengicela uncedo sibili hlobo zikamlingi uyise wakhona ukhona manje vele kabakhangeli kushukisela bebancane azangwathenga zona sigqoko kanani baphiwa ngabantu izigqoko bebebhaliwe kusikhetha impilo pho kathesi bayaxothwa
studio 7 linjani masakazi abahle hayi vele lapha ukuthona nje omalakhi nabotshabango kuyacaca nje ukuthi basebenzele izanupia omalakhi ma behola imali kwizanupia bengathathi ukuthi yonke into bekhuluma ngokuthi umthetho kulandela umthetho uyuphi umthetho olandelwayo ngoba phela ma kuvinjwa isikhathi esiningi vele kuvinjwa abe-opposition party akaze sifone umuntu wezanupia euyena ovinjwayo kuyacaca vele nabotshabango ngoba usizwa nje le ndoda ekhuluma ngokuthi utshabango uyahola laphana kwezanupiaf yinto vele eyenzakalayo le into eyenzakalayo kulana kugxekwa nje ilungelo labantu ngasezini abahloniphi nje kuphela abantu bezanupiaf abahloniphi into lomalaki kankomo la engafakazela abantu yena ukuthi uwezimbabwe kulandela umthi yiwuphi umthetho wakhona olandelwayo ngoba yonke into eyenzakala yenziwa ezanupiaf bazenzela amaloya yibo yonke into thina noma silaphana vele akaze sabona umuntu othi noma engahamba ekhoti akaze sibona izanupiaf idliwa thi emakhoti yikho kona kuyacaca khona ukuthi vele yonke into eyenzekalapha yonke singeyezanupiaf so angazi ukuthi bona abantu mzwakana izanupiaf izophuma lakhe futhi bazoyikhuluma yini le nto abayikhuluma kanje ngokulimaza amalungelo abantu
salubonani usuku 7 kwezimbabwe kunzi aze uhlala ulungiselela amavoti njalo nje kanti i-economy izazile emzwenini kwesinye isikhathi vele amabandla ibandla eliphikisayo is not ukuthi kumele zihlale kunjalo so because izami wrong vele kuyasobala isikhathi kuyakukhakhe ukuthi uhlale phansi mase kuye emzwenini makayela kwamamazwe omalema labana bahlala phansi labamanye amabandla nxa bengahambisani eyonye imbono beke bediscasi kanti manje rayithi i-economy yakhona izakaswa sikhathi bani njengobana sihlala sokuvotwa sokumisiwa abanye sokuvukhawukathi sokuyasebenza ukuvotwa rayithi lize lulungesikhathi bani umbuzo okhona then lo omunye obethena kustudio 7 kukhulunywa indaba kuphela ayi asilo zikhuselele because studio 7 iyakhuluma nomunye wenye ibandla khulume nomunye wenyebandasize bebafonele kulumkundamele nkomo bebafonele hayi omunye athi umbono wakhe omunye athi umbono abamabandla ahlukene nxa umuntu wakhona bengehlule kumbambe ecingeni bathethe hayi wehlekile ukuhambakala ecingeni so-ke hayi amvumelani lombono ukuthi ukhulunywa into zezalo kuphela ngiphendule laphana i-studio 7
morning morning kustudio 7 ndibukanjani likhuluma noetrick nyati ileader wezimbabwe protest for change pressure group le ezahambi yoprotest ezimbabwe sitane sikhuzele umalakhe inkomo aziphathe kahle asisihloniphe ngaphela isikhathi umalakhe inkomo besimaze ngumuntu orayithi kakhulu ngesikhathi angabi kuzano onele ukungena kuzano akananembeza siyamazi ukuthi ubuye efelapus kanti akananembeza lababona abantu befelapus behlupheka khona pha abelokhu ebhizi esithi izinto zirayithi umkhuzenini vele akavala umlomo wakhe adle ethule
studio 7 umathintithelo nokukhuluma ngendaba yegugrawn zinduna lamakhosi esilihloniphayo siyacela lilandele umthethosisekelo lingasifaki endaweni zepolitiki alingeni ndawo endaweni zepolitiki lingamakhosi uhulumeni kabuye njengokwenza kwakhe ebuye ezoxolisa kubantu amakhosi lenduna zingangeni endaweni zepolitiki alilawo amandla okungena endaweni zepolitiki lingamakhosi
bantu bakamzilikazi lo mashoba yazi umthetho sekelwa leli lizwe uthi unja siyacela lingasifaki endaweni zepolitiki kanti ngiyeni endaweni zepolitiki mathintitha lokho lokuba sizukulu yasemandebele
yestudio 7 studio 7 yabingelela kundawo zonke likuzwe sulethemba liphilile bathi siyaphila ngojesu inkosi ye into ebekade ngifisa ukuyazi ukuthi uchabani into lalo oyenzayo ubone ngathi zangifikisa kuphi ngoba sizuke nje ukuthi umuntu osebenzela izandla labo uphugeni uphugeni ngokuzwa kwami wayengathi umuntu okhonzayo kodwa ngendlela esesimbona ngakhona esenza ngakhona akunakwenzeka vele ukuthi umuntu okhonza uNkulunkulu abe kupolitiki yakuqamba amanga so into eyenzakalayo esifisa ukuyazi ukuthi uchabangu yena into yiyo ocabanga ukuthi ezayenza yini ngoba manje abantu sebeqalile manje abezani ukungena ezikhundleni kade zithethwe ithuthuzeni ubone ngantwaye nakhona engakwazi ukuthi labo bantu abashuse namuhla kuyabonakala ngempela ukuthi into yenzileyo uthengiwe njengalokhu ubabalana kade ekhuluma ukuthi uthengiwe le moto ohamba ngayo manje imoto ezana amafutha abamthelele bese mangala iziphofu ezihamba zilandele emuva zingazi lanaluwa kuthiwa isikhulumeli sakhe futhi kunzima esikubonayo kodwa inkosi yazi kwelilanga one days one day nathi sizabe sijabula uNkulunkulu yazi Jehova kasosithutha ngiyabonga
oh Studio 7 silibonga kakhulu indaba zenu lisinika zona eziliqiniso yazi nginombuzo lapha lo mala inkomo lo ukuthi nama ikhona phana eFirabhus from eFirabhus center ingena laphana phakathi ebheke ngale ngakoma ibamba ngale zitolo ngale isedluletheleka umgwaqo wangkhona ubona ulungile yini mayethi kule development emathebuleni ndeyithiza ndabona lo ubaba lokhumana uyisiphofu kahle kahle umalake loku kahle kahle angazi umuntu onjani ukhulile kuthi ncinzo kazikhulanga akazama ukuhle mpawunti bemandebeni aloku bakhulumela manga la
Studio 7 angibingelele salibonani hayi thina siyaphila Studio 7 ngithi nje angincome lo baba ukhona ubaba othrendayo lapha enkundleni zokuxhumana ubaba obonakale ekubulawayo etshela uJoseph Chuma emehlweni emtshela iqiniso lubaba hayi siyamdinga njengenkokheli ngokufisa kwami ngiyafisa lokwazi ukuthi ungubani wangaphi ngoba ividiyo lakho nakalizwakala ukuthi ungubani wangaphi hayi lwana ubaba ngimtshayela isandla yizo inkokheli esizidingayo yabona ubaba lwana noma engwaliphi ibandla mina ngingamvotela ngigijima indoda lwana ubaba ngifuna ukutsho ukuthi hayi baba ma ungabe uyangizwa lapha engikhona hayi keep it up umuntu omdala uyazi akukho okuthileyo ubekilwe ubaba kwezwakala emtshela uThuma iqiniso emtshela nje ubuyibo babo njengezana uPF ngoba ayisikhathele bakithi isikhathele idolobho basibulalele ukutshontsha bayatshontsha ngabakhathali ngokutshontsha babuye futhi emphakathini bazokhuluma amanga nsuku zonke bakhuluma amanga hayi siyabonga baba siyabonga kakhulu ubaba ngimethulela isigqoko hayi okhulumayo ngundlovu endaweni yasesigodini eSwazi ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingathuki njalo lisithumele imlayezo engaphansi kwemizuzu emibili i-2 minutes siyabonga Ukwezemelika ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welemelika, unkosikazi Nikki Haley osesele ebhekane lomnumzana Donald Trump uthi ukhangelele unqoba kukhetho lwama-primary oluzenziwa lamuhla esigabeni se-New Hampshire. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, umjaholo obviously uDonald Trump nguye esibambe ibase yama Republicans. So masikhangela lokhu abathi ngama polls sibona ukuthi uDonald Trump still ulokhe kokhela kakhulu uphezulu le and futhi sibona uDonald Trump engaparticipate kuma debates ngoba uthi yena hayi ama debates la umoshi isikhathi ngoba vele yena nguye onjani ofunwa ngabantu and then ama polls lawa tshengisa ukuthi lento ayichoyo ilinqotho ngoba ulida ngoboma 40 points. So lana esikubonayo ukuthi laba ababili but uTrump ulama problems ulenkinga eziningi kabi ulamacala khona manje angu 4 asenkantolo and kungenzeka ukuthi kulawo macala ngatholakala elecala elokuthi angagwetjwa. So ama Republican I think wonke khona lokhu baku kangela bakunanzelela ukuthi kungaba into engaba yiproblem
khona kuma Democrats kumongameli Joe Biden. Yena umbone phumelela yini kukhetho njengoba ucwaningo lutshengisa ukubana engaba esemva kuka Trump?
Well, hayi ma kusiya lapho uBiden inkinga anayo khona manje esizwayo ekhulunywa ngama Democrats amaningi ukuthi usegugile and bathi babona ngathi sokumele ukuthi ama Democrats afake umuntu osasemncane kuno Biden. But mawukha ubhekisisa udaba lwakho no Biden lo Trump abahlukananga kangako ngeminyaka, I think bahlukana ngeminyaka emithathu nje kuphela. So uBiden right now mawubheka ezomkhonomi wala eAmerica singathi thina i-first term yakhe le ewuqala wenze umsebenzi omuhle kakhulu, wonke umuntu uyawubona umsebenzi wenziwe nguBiden. Mawubheka even into esifana labo unemployment rate is the lowest khona manje ku 3.6% is the lowest unemployment rate ku America that siyibonile ngathi eminyakeni engaba ichumi lanhlanu and then at the same time sikhangele uTrump ubona ukuthi uTrump ekusukeni kwakhe embusweni i-unemployment rate yayisikhuphukile isikubo 10.9%. Ubheke khona manje i-inflation uBiden has managed ukuthi ayilwise i-inflation i-inflation nayo yayisikhuphuke yafika kubo 9%. Khona manje uBiden useyehlisile singaphansi kwe-3% and sikhangelela ukuthi iye ku-2% okuyiyona efunwa i-Federal Reserve Bank. So masibheke zomkhonomi singabheki ukuguga ukuluphala kukaBiden, umsebenzi awenzayo ngumsebenzi omhle kakhulu and therefore ma kuyukuthi angakhontesta la uTrump ngibona mina ewina uBiden.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika. Kwezemidlalo kesikhangele amaqembu azadlala kusasa kumidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leGhana lizadibana leCameroon kuthi eleGuinea lidlalele leSenegal. EleMauritania lizadibana leAlgeria. Emdlalweni wakugcina kusasa eleAngola lizadibana leBurkina Faso. Kesikhangele ukuthi kuGroup A lapho okulamaqembu athi wona Equatorial Guinea yiyo ekhokhelayo kugroup A ilemklomelo engu-7, kulandele iNigeria bese kubuya iIvory Coast, kugcine ngeGuinea Bissau yona ephansi ilamklomelo ngitsholodwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethulwa lamhlanje. Izakhamizi zenkayi zizonde ziganunwabu kulandela ukwakhiwa kwesithombe sesotsha leGugurahundi kwenye ilodge. Umanisipala wedolobho leVictoria Falls useqale ukuthengisa izitanda zokwakha izindlu. Kodwa ezinye izakhamizi zikhala ukuthi izitanda lezi ziyadula okokuthi abazenelisa ukuzithenga ngabavela phandle kwaleli dolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba lilakho ukuya ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lisithinte njalo ntambama lamhlanje ngo-7 silazo indaba kusihlwa.